abantwana abesikolo nje abafunda emabhodini beke ngibabona sebeqalisile ukuthi baphekhele ukuthi baye esikolo, abanye vele sebefikile ezikolo. And then la matitshala akhona asemahofisini bazama ukuthi bathole imisebenzi yangikhona, but bangathi abayiswela ama-temporary bangathi bayiswela imisebenzi, but laba abaqualified hhayi awakho lapha sezikolo nakwey'timane. Sometimes omunye umntwana abe nabazali, ma nabazali baye besebenza and then babe kubhadalela esikolo nje. But okuya kuhlupha isikhathi esiningi amabhuksi esikolo, nxa amabhuksi esikolo nje into ezifana awukubala and then la ukubhalela nje kuba kumhlupha sometimes.
Nxa uqhathanisa lesikhathi usesikolo lakhathesi, ubona kufanana na inhlupho ezibhekana labazali kanye labantwana besikolo?
Ya, ngathi-ke kufanana, akula change okwamanje, ngathi change sengiyibonile la, akula change. But in fact vele special amatisha abaningi abe labana amatisha esishoneni sometimes. So ukuthi umntwana ukuzabo khona ukuthi abhase sometimes enzeni, so ukuthi ama-teachers esishoneni abe segcwele laphana. So isindebele sangikhona sesesinzima ukuthi basibhase abanye.
Kungabe kusenzakala ukuthi bona abesindebelena bahambe ukuyadinga umsebenzi, kumbe bawuswela bona bekhona, kumbe hhayi yibo abangahambi emakolitshini ukuyaqeqeshela ukufundisa?
Ya, ngathi abanye nje abantu besindebeleni abaye emakolitshini kuyaqeqeshela, but even lalabo abafundileyo yabona esikolo ungathola ukuthi ungalo edimaster maybe abe lishona. So sometimes so usethatha abe sishoneni yiba sokuzogcwala esikolo, but then abesindebeleni babekhona abafundileyo si, but yosokugcwela abe sishoneni isikhathi esiningi.
Kodwa ungathi uhlupho lolu lubhahile enkaya?
Ya, ezikolo eziningi sibili lubhahile uhlupho lwangikhona, because ezikolo eziningi ligcwele bonabo abantu besishoneni isikhathi, so ukufunda kwakhona kuba nzima, lokukhuluma lakho kwakhona kuba nzima esikhathini.